iningi lezakhamizi kulesi sabelo zilesihlobo ezisebenzele emazweni abalisa le-South Africa laseBotswana ezivame ukuthi zibuye ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuzobona izihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulandela ukuqhamuka kwemkhakha we-Omicron, indivakazi buyanga ngobuningi okudale ukuthi ilanga lekhisimusi libe duma. Unkosazana Lindiwe Moyo oyisizalwane sakuleli esebenzela kwele-South Africa ngomunye wabalutshwane abazekhaya uthi iningi liselemva ngenxa yezizathu ezithize.
Abantu bebengelaqinisa ukuthi kuzohamba njani kuma-borders because i-border leZimbabwe livaliwe and so bekuthiwe kuzaba le-quarantine. So umuntu abesesuka acabanga ukuthi uzospend ama-days amaningi eku-quarantine agcine ngelasikhathi eseneleyo sokuthi abonane lemuli. Then esinye isizathu sokukhansela ama-plans kwaba yikuthi ukwesaba ukuthi umuntu usengathwala i-Omicron leyo afike ayithelele izihlobo labangani.
Unkosikazi Matilda Dube ovokola kwa 7 eFilabusi uthi lonyaka ikhisimusi ngebizo nje.
Ikhisimusi leyi inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya sesikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo we-corona uvalile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye. So abantwana abalakho ukudla njengeminyakeni ngabe sokuqalisile vele ukuphithizela kodwa kakuphithizeli akulalutho.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo esine njalo isakhamuzi seVokola.
Ikhisimusi inayo injenje silobunzima obukhulu ngoba kulabangane bezihlobo ebesikhangelele ebebekhangelele ukuthi babuye bazihlanganelathi njengezimuli konke kakusenzakali sesiphonga ukuhlala njengansuku zonke siyimuli sinjalo okungukuthi ikhisimusi andi isikhathi sokuthi sivakathe sichelese nabangane sibe lezihlobo zethu esingahlali nazo ezisivakatshelayo.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkala weSilikwe kwana North uthi njengabomama bebehlanganise imali emaclub kodwa ukudla balakho akweneli.
Lakhona okwesikuqoqileyo emaki uyabhina singomama asingeke size sithi siyacelebrate ngakho ngekhisimusi ngoba nxa singathi sikuchithe ngekhisimusi singazi ukuthi 2022 lo siphatheleni kodwa kusobala nje ukuthi sisaqhubeka ngayo iCovid. Njalo yilobo nzima kanti kudala sasikwazi ukuthi ngekhisimusi nxa kuwe kungekho ongajabulisa ngakho abantwana liyaphuma labantwana liye komakhelwane kumbe liye kwenabani ngale akuhambeki ngenxa yeCovid akulamuntu ofuna omunye emzini wakhe.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uthi impahla kazibambeke ezitolo.
Ikhisimusi leyi hayi abantu vele abalalutho sibili into abalazo ngoba yona imali kayikho ebantwini. So yikho nje lapho kungazani kulo hlupho khona ziyadura akuthengeki.
Osakhulayo Constantine Pofu umqoqi wenhlelo zemadobo Youth Development Initiative oyemapisa uthi uzulu kumele azithokozise kodwa engadlulisi amalawulo.
Kuqakathekile ukuthi abantu balandele imithetho ebekwe nguhulumende ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Kumele ukuthi bagqoke amamaski sibili bengahlanganyeli kulezinye indawo ikakhulu ama-business centers amancane nxa abantu bekholisa bebaningi kusuka kumkhuhlane uyamemetheka masinyane basanitize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli liyaliqonga njalo ngolwesine bangamathumi amabili lasikhombisa 27 abafile ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuthi izolo kufe abalithumi lasithupha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.